Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 27 kuLwezi 2022 ngoKeftube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukasuke rota asikho isizathu sokuxolisa. Ukuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka lesimbi thatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa.
Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe waye ngumongameli Robert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU PF.
Umntana angasithelizeni abangamthelizeni esasikwere kelaseni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonoko kodwa nendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU PF bathi uKasukwere uyakwazi ukumela kwenze kuma efisa ukubuyela kubandla leZANU PF. Iqhubekela phambili imidlalo yeWorld Cup kule Qatar lapho iloMorocco elinqobe khona eleBelgium namhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa gqithi. Ukuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka letimbi kuthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awuthumeze ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona. Nxa ukuthi abantu bembizi ukuthi akhokhele.
Lapha-ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukukhokhela eZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Actually ukuthi 2023 igama lakhe lizobe likhona ku-ballot box. Uzibesele and u-avele 2023 umlayezo esiwudlulisa ebantwini ukuthi igama elithi Sevia Kasukwere lizobe likhona ku-ballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yobo dwe abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi. Amalanga vele asesondele. Ngisakubona nje ukuthi hayi kuzakuhleleka njani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Sevia Kasukwere lizabe likhona.
Ye, liyabe likhona ngaliphi njengoba-ke kusanda ukwenziwa i-Congress yeZANU PF. Kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela uzamela ibandla leZANU PF. Ngakho-ke uKasukwere uyabe mela ibandla liphi?
Kuqakathekile de ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshe kancebeka leZANU PF la yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abasha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sokufika isikhathi sokuthi kusungulwe ezinye inhlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutshaya umbhobho la.
Hayi hayi, asitshaya umbhobho thina. Kodwa inhlelo zanamhlanje Dube asoze umbhobho, asoze siwuphathe umbhobho kodwa inhlelo zabantu abasha abakulezi nsuku esifundileyo esikwazi ukuzilungisa singazilungisa simfake uKasukwere. Kodwa esikwaziyo ukuthi 2023 mhlazana wokhetho igama lakhe lizobe likhona, labamsekelayo bazemvotele.
Kuyangena njani njalo inhlelo lezi okhuluma ngazo odingezabatsha izinhlelo ezinjani?
Ye, abantu abazikhangelele duke sizazifaka emphakathini mangazibira manje yazi ukuthi laba abaphethe umbuso manje bavele bona baphila ngenhlamba kuhle kakhulu ukuthi ngivikele abantu bethu esisebenzisana la abanye ngabaphakathi khonapho kusystem abanye ngaphandle.
UMnumzana Ntokozo Msipha ukunhlanganiso yeTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mututsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina ukuthi wonke umuntu owazwala kubandla leZANU PF, especially wabafika evaleni elasika ngekhasetheri sokuthi waba ngu-national political commissar, uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani nokuthi nxa ufuna ukuphendula kanye lenxa yokuthi athisephande iphendula njani. Umuntu okwazi kakhulu, akula muntu owakwathi igcobisa, akula muntu owakwathi ibhala incwadi, akula muntu owakwathi yenza lokhu. Nxa yena enesifiso sokuphenduka ebandleni uyakwanisa ukuthi ayenze amele avele ukuthi aphendule. In fact into abangamtsheli zona abangamtsheli zona ekhasikwele kelaseni ngikhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa nendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayishiye indlela eyenza ngayo. Nxa ukuwaxotshwa mhlawumbe nawo sonke esabatheni bakufaka phansi koswazi ungu-elder. Nxa uphenduka uphenduka ungu-elder then andingathi kuphenduka sube washiya i-church yaphenduka lawo phela uqala umndini phela khonaa phansi uphendule futhi ukhule futhi nebandla kodwa yena wayefuneka ukuphenduka ngani ubaizani iphinsi yamkoleka ukuthi mina nele mbuyele ngisesikhundleni esiphendule. Manje yena i-problem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe umama uGrace Mugabe. So kakuswele amandla lawa ababathola from mama lowo, yikho bengani abakakunanzeleli, yikho bengafuni ukuzivuma khonoko ukuthi amandla abazicabanga ukuthi balawa somandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF. Akula muntu ongasanti ukuthatha iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye kodwa-ke khona vele iZANU PF ungasikhangele yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe, ngakho yena kumele axoliswe. Kambe angaxoliswa yini?
Nxa esithi yena wayemele abulawe, lokhu yizinto azikhulumayo yena, asikwazi ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo othombo ababehamba konke, bakhona abaningi abanjengabo mzembi, bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni egandawa ababanjwayo babothwa sibili ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphile ngakathesi, akuyilo wabulawayo. Okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje ezazikhuluma ngesikhathi sangikhona kodwa akula muntu efuna ukubulala umuntu, bonke basaphile abaweza nje abangahlabalekanga. Yena ukasukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la waphenduka wahambe eHarare wahlala wahambe emafamake wasebaluleka sekula macala asijabuzakuza ngento azenzayo ukuthi wayefuna ukubulala. Wayefuna ukubulawa phela wayeva kupha ngo-2018 lapha kuyakhona. So akula muntu emele amxolisile ngenxa yokuthi wayefuna ukubulawa ngoba akula muntu wayefuna ukumbulala. Yizitori nje ezikhona eziphonga ukukhuluma iy'ntelo ezikhulumekayo nje kupolitiki bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalue political ngasikhangele indaba zombusazwe phela kithi.
Ye kodwa ngasikhangele sibili ubulanzani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukakutasukwere lalaba ababusayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni, nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazele. Ukasikeri uke wabusa ngesikhathi enge-national political commissar yeZANU PF, uthe ngesikhathi sakhe yena ukasikeri enge-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla leZANU PF. Mina lani ngomunye owaxothwayo.
UMnumzana Munashe Mtutsa ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseHarare. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele-Somalia libulele izolo amalicatsha e-Al-Shabab afika 100 esabelweni se-Migli Shabelle. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kujale le-House of Representatives lejale le-Senate bathi bazaqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele-Ukraine ukuba lilwisane le-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sesingene kwezamasiko esintu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Xoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusitshele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela sithethela lezulu. Siyathethela sithethela njengabantu abayimuli. Okuthi isikhathi sakhona esijayele ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikwela izulu sijayele ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-August ongumabakazi ngesintu. Silungise wonke sikhangelele ukuthi sakulungiswe yonke into uphekwa utshwala kuyeviwa lapho kufanele kuyeviwa khona. Bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho lihlala khona. Umbe elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lapho futhi bakwenza ngayena le nyanga emabakazi inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba yinyanga ka-October engathi ngumfumfu leyo inyanga bathi iyazila ngoba ngembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi ngaba becela izulu bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sesikhangeleke ukuthethela nduna, singathi kuqakatheke kanganani?
Angibona ngani njengabambalabana ngiqalise ukuthi singabantu abashungu. Ethelo elikhulu lathi, esikwaziyo ukuthi ukholo lwethu luyasebenza. Njengenduna, ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele bethethele, benze izinto ngesintu sakibo. Ngoba labo abelungu labo benjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi sigcine utshwala kuyindlela yokuhlanganisa futhi ngemuli ukuthi imuli zizekwazi ukuthi izinto zomlimo zibanje kanjani.
Hayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngikholelwa ezintweni zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele sizelenkonzo zethu sezivele zisebenza ukwanakezelela kwethiwa kuyahamba abantu bayewebula ingqoza abazake bahambe bayeuthiwa bayebula ingqoza kuyekele ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uphithe izinyawo zabo okuenemithinje ethile ebuya iphithe izinyawo zabo ngabe ngomama sebephumile bephumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi ngabe senzakala khonokho kujayele ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelene nomsebenzi wabomama ukuthola izulu kujayele ukuthi abake umlimayele ukuthi indlula engikhangelele ukuthi into lezo fanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilazo iy'kolo zazo ezingafanele zizo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa lenduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sobe isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Simbonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakathi osigcinayo lapho esihamba ezihosheni zamathunzi okufa yena ulada angazake aze asithiye sodwa ngunkulunkulu othembekileyo, unkulunkulu oqinisekileyo. Sihlangana-ke njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi. Sibuyele-ke encwadini yezakha lapho esasikhona sisehlukana izakha 15 lizakhumula abane lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1 namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kaSolomoni. uthi uSolomon uIsaiah 15 verse 2 ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi kepha umlomo weziwula uphafuza ubula. Hey, ngamazwi aqatha la, ngamazwi akhayo, ngamazwi axwayisayo, ngamazwi okumele abantu bawalalelisise, bawacubungule, bazame ukuthi bawazwisise. Ngoba uyatsho lapha uSolomon inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo. Uloke khuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu. Njoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Ukwazini kanti? Ukwazi impilo, ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukwazi ukuhlalisana labanye abantu, ukwazi ukuzibumba, ukwazi ukuthi ube umuntu, ukwazi ukubana lalabo khona labo nabantu labo balemizwa njengawe okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lokhuluma. Ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenze ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo, abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu. Kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje. Ngibona abantu behlala becabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni. Abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle, kabatshayananga ngamatshe, kabathangani. Imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto, amandla edlula inkemba, bayasika inhliziyo lemiphefumulo yabanye. Sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka, abanye kabasakwenzi khona lokho. Sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni, abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo, bakhulume ngezinto ezizilayo. Kodwa labakhokheli ngezigaba ezishiyeneyo, abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ungumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini. Sengitsho lakulo ilizwe umuntu aphunga ukutshengisela ubuwula, ngoba uSolomon utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubuwula. Kwesinye isikhathi bazibona engathi bahlakaniphile kathi bona ibuthutha. Ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula. Kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kulokuvula umlomo utshengisele ubuwula bakho. Usishiwo umuntu lengqondo ehluzekileyo, esabayo, ehloniphayo, elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulile, abantu bangazi ukuthi ubuwula wakhe bunganani. Asikhulekele uNkulunkulu, sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhupha ebuwuleni lobo esibubonayo, sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini laphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwamanje sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha namhlanje ke ngixoxa loFundani Ndimande, lijaha elihlala khona ngale ke koBulawayo. Fundani, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila mhlokamthembo olithembayo.
Ye, akusitshela ukuthi ukwenzani khonapho koBulawayo?
Ngiyaphila ngapha eMelika.
Asiphilile baba?
Ye.
Nina ngapha kunjani?
KoBulawayo ku-right kakhulu. KoBulawayo ku-right kakhulu nje, bonayo nalomdlalo engukho emhlaba wona lo. Ye, kodwa iyasihlupha lapho koBulawayo ngoba amagesi asale senzima.
Ye, singathi ke uFundani Ndimande mbali, ungubani wena?
Ufundani Ndimande, singathi ile ndoda eyalapha koBulawayo. Njengoba yakumbone nje, ngasihlangana kwapho ku-VOA, indoda ethanda kakhulu isintu, indoda ethanda kakhulu uBulawayo. Abantu abaningi bangazisukile ukuthi hhayi, uBulawayo ngiyammela sibili. Mhlawumbe ngingamsela loko mfeko.
Ye, siyabona sibili ulijaha elisakhulayo sibili, usaqinile.
akutshela ukuthi wena uphila ngani kolapho kobulawa?
Mina ngiphila ngokusebenza kahle kahle. Ngisebenza into engayifundelayo ngangisePresidential University ngafundela into zabo economics nabo finance. So ngisebenza kakhulu le organization okuthiwa yiTUMEA ebekusenza izimali kubo South Africa. Njengasebenza ebubi Royal District Council ngirevenue khonapha kuningi engenzayo khona futhi ku-NMCA laphana kumthakazi wami zilikazi cultural association la ubona umgubho ngoseptemba yiphephathi ukuhlelile khonapha so kuningi esikwenzayo
ye ngangiwatshela abatsha sibule ukuthi pho impilo yabo iyangaphi ngamafutshane lawe impilo yakho iyangaphi khonapha ezimbabwe
angasikhangele impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu mpakadube ngoba phela angithi abantu abantu abaningi bafela yona ibhondi leyi so kwamele ithole ibhondi leyi njengamayusa bale nzima abanye nje njengobakade sikhuluma ukuthi kule ngubhu zomhlaba sebekuphila ngokubheja ibhora ukubheja ibhora khonoko abanye baphila ngokuthengisa wonke umuntu uyathengisa esitaradeni bethi kuzothengisa akunjalo ucouncili la iyababopha kule sipho likhulu kakhulu thina zobulayo na impilo yakhona akukhanye ukuthi kuyiwa ngaphandle kukathane nizakathane abantu baningi esenta akusakhanye ukuthi kuyiwa
besikhuthakele osakhulayo ufundani Ndimande kula ngale-ke kobulawayo ungathinela kusesa bakasibongile
ngibonga kakhulu sakamthembe ethemba
ye lingakhuthwa luhlelo lwabatha maviki wonke kwezemidlalo abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba ekhutshelwa kwele Qatar bathi lo mncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi usho zobunjanje usipha lolu daba kanye le mpumela yemidlalo edlalwe namuhla.
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo esokuba imidlalo yalo nyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba leCosta Rica linqobele eJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobele eBelgium nge-2 kanya kumidlalo yokuqala lawa maqembu leJapan linqobele eGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba leMorocco lona libe nguthiki lobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenzani izithole selidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kunobunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi ukaplay hayi kuyadlala sibili madoda hayi kunzima bathi kube lamamarisasa thi singakhangeleli but hayi khona kuyadlalwa kuyadlalwa sibili kunzima ungayabona hayi amadoda ayashwetha omeso Ronaldo bona abesibathembile hayi bathole nzima loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima kodwa ngiyabona kule Spain ngiyabona sibili buya kubi Spain Argentina la iyadliwa siqalisile kodwa hayi kathe sangiyiboni kahle ukuqina kwayo kodwa hayi Spain zwa ngiyesaba sibili bona ngani i-team engaba le problem iGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwijhize lokhu abasenza khona labana besikhipha sesibonise singenile ngiyacela sibili igana ukuthi sizamele siyayisapota kakhulu cela besiwine le game le-Uruguay ngoba hayi abantu labana basizusa ubuhlungu kakhulu.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo ukudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngokunqoba elikwenziwe le-Mexico nge-2 kanya kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa mancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi zanso lamanye players so abasayesabi ama-big names lako-Cristiano like what? So nima bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela basakhonsida ukuthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi lawana bedla amathimu lawana amancane lawa. So kufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhosonyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lothe ngxengesi isikhathi kungaba yibuyanga ngoba kuyahambelana ubuyanga le-performance yakho. Ibhora lenziwa yi-teamwork. Nxa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezo ezikakhochi kusukela ngosuku lokuqala amboni ukuthi siba lempumelelo
ulizwe sweswe umqeqeqeshi osebenzele amaqemba abalisa ile Cholocho ele FC Platinum kanye le Talent Vision futhi impumelelo yemidlalo yesidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqo odlalwa kwele Qatar liphezulu kakhulu
istandard esilaso kulonyaka ku 2022 World Cup yese Qatar mbona ngathi sihle kakhulu mbona ngathi kuwonke kuright ngoba uya siyawabona amathimu amancane esephayiza amathimu la makhulu khonokho kwenza amathimu amancane esethi hayi ibhola ladivelopha
kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo iqembu leCameroon lizadibana leleserbia ele-south korea lizancikelana lele-ghana ele-brazil lizadlala lele-switzerland kuthi ele-portugal lizadlala lele-uruguay ngiyimele istudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanjini
omanje iqembu le-croatia lidlala lele-canada ikhanya liyakhokhela ke ele Croatia 4-1 kumdlalo lo.
Thank you Lord Jesus, our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha, amen. Okhulumayo ngugugulethu moyo, ungumculi wegospel obuya eFlabusi, endaweni yasemahole ozelwe. Ngo-1987, ukhule ethanda umculo. Uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-album amabili so far eyaqala ithi Ngiphethe uJehova ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu yesibili ithi Akehluleki ikhuluma ngokumdumisa nangokumnyeza. Lonyaka uliphathele i-single track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela le-single track. Libusiseke lisayimamela ngegama likaJesu. Ngiyabonga futhi isapoti elisinikeza yona. Ngithi kini nonke uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle, asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Ngokuhlukaniswa kusikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. UMnumzana Sevia Kasukwele owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni futhi asoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU PF. Abakubandla leZANU PF bathi uKasukwele uyakwazi okumele akwenze uma efisa ukubuyela kubandla leli. Iqembu leCroatia linqobe eleCanada 4-1 emdlalweni weWorld Cup osanda kukhitshwa khona manje. Sukuba lapha ke uhlelo lwethu olivalisayo njengoba sithemba uKristu Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.